Imidlalo edlalwe namhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo sokuba imidlalo yalonyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya kumidlalo yokuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba. LeMorocco lona libe ngujikelobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenza lizithole selidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kulobunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, iWorld Cup play, hayi kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima. But kubela lamayima results athi singakhangeleli, but hayi khona kuyadlalwa, kuyadlalwa sibili kunzima. Ngayabona hayi amadoda ayashweta, oMessi oRonaldo bona abesibathembile, hayi bathole nzima loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima. Kodwa ngiyabona kule Spain, ngiyabona sibili buya kubi Spain, Argentina la iyadliwa siqalisile, kodwa hayi kade sangiyiboni kahle ukuqina kwayo. Kodwa hayi Spain ngizwa ngiyesaba sibili, bona ngani i-team engaba le problem. Ingendi la yazama ngoba sijale kubabukela, kodwa hayi ayisilevu yakhona ake ngabafa ukuthi bayathatha, kodwa hayi labo bayazama. Kodwa iSpain hayi ngibona ngani ayisaba. Hayi abafowethu base-Africa lapha basirepresenta kuhle sibili, kodwa yokuthi amadoda lawana aya emazweni le, hayi izinga labo liphezulu kakhulu. Ye siyabe sizama sibili ukuthi seqayeqe labo, kodwa hayi banzima. Kodwa hayi iGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo, ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwijize lokhu abasenza khona laphana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili iGhana ukuthi sizamele, siyayisapota kakhulu. Cela bese winela igame le Uruguay ngoba hayi abantu labana basizusa ubuhlungu kakhulu.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo ukudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano wokunqoba elikwenzele eMexico nge-2 kanya, kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elishumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa amancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi sanisola amanye players, so abasayesabi ama-big names like Cristiano like what. So noma bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela, basakhonsida uthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi lawana bedla ama-team lawana amancane lawa, sokufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhosi Onyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lwethu engxenye esinesikhathi kungaba yibuyanga, ngoba kuyahambelana ubuyanga le performance yakho. Ibhora lenziwa yi-teamwork. Nxa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi ezikakhochi kusukisela ngosuku lwakuqala, amboni ukuthi siba lempumelela. So umuntu nxa umuntu sezibone le mali ukuthi ekuye khotshwe ngumuntu abona ngani vele akulalutho, sebona ngani uyadelela kasakhomba indabanye. Khonokuyana ibhora vele kakhulu into yenza ukuthi uwine kakhulu yi-teamwork. So nxa kungasela teamwork omunye sezenzela ukuphuma ekhanda lakhe esenguyo khotshi, amboni impumelela.
Ulizwe Sweswe umqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa ele Cholocho ele FC Platinum kanye lele Talent Vision uthi impumela yemidlalo esidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqu odlalwa kwele Qatar liphezulu kakhulu.
I-standard esilaso kulonyaka ku-2022 World Cup lese Qatar mbone ngathi sihle kakhulu, mbone ngathi konke kuright, ngoba siyawabona amathimu amancane esurprise amathimu la makhulu. Ujengiswe ukuthi standard sebora sesezingeni eliphezulu. Ama-coaches bayasebenza sibili ngamandla, benza konke abakwanisayo, ama-scientists enza konke abakwanisayo ukuthi abadlali babe kuma-good shapes, ama-teams tactically ase-very good. Ngibona ngani abantu bayainvesta kakhulu ebhoreni khathesi, kubona sibona ama-surprises wabona la. So kungamangalisa abantu kuthathwa ngenye ilizwe abantu ade bengalicabangeli. Finde sikhangele bona la mazwe athi siwakhangelele kakhulu la, kubona ngani lakho kuzawenza ukuthi khona phakamisa ama-socks emagemini abeyona nxa bebele nhlanhla bakwanza ukuthi bayifika kodwa fana semifinali mhlawumbe, kodwa bangaphakamisa ama-socks mbona ngani bazaphuma nje. Sibone nje iWorld Cup ehlukene lamanye. So mbonani izinga lakhona yama-standard a-right kakhulu. Yes, ngoba amathimu lala amancane achenzo ja se improve singakhangela kakhulu amathimu amakhulu khona okwenza amathimu achenzo ja high people relative developer
kumidlalo yadlalwa kusasa ngomvulo iqembu leCameroon lizadibana lele Serbia ele South Korea lizancikilana lele Ghana ele Brazil lizadlala lele Switzerland kuthi ele Portugal lizadlala lele Uruguay ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngimuchoze njanjini.